okwakathesi singathi kule restructuring exercise ebesenziwa yiparty yethu iZANU-PF iyenza i-restructuring. I-restructuring leyi iqale kuqale kwabunjwa ama-DCCs angisho kuqaleni, kwalandela ama-DCCs yaseqalisa ukuthi asungule uhlelo lwangaphansi lwama-cells. Kwasuka kuma-cells kathesi sinkunje nje siphuma ekubumbeni ama-districts. Ngathi kunaphana sengiyeqile ngathi mina kuma-cells kwabunjwa ama-branch, kwasuka kuma-branch kwabunjwa ama-districts, ama-wards esiwabiza state, ama-wards esiwabiza state ngama-DCCs ngesisekelo sombuso we-party yethu. So ngokunjalo kathesi osokulandela kuzalandela ama-provinces, sokubunjwa ama-provinces. Wonke ama-provinces ukhetho lonke lusenziwa kuma 10 provinces, yiwo luzalandela. Siqhubekela phambili silanda i-congress ezaba khona kumnyaka ozayo, yikho okukhona. So okwakathesi singakhuluma ngomkhankaso, kodwa okuqakathekileyo ukuthi ngikubumba umhlangano esikwenzayo, yikho kade sikwenza nje ukubumba umhlangano sisiya phambili. Yebo phela lanxa sikhuluma ngakhonokho phela i-province yakhona layo ama-province la azadissolve bese kubunjwa ama-provinces amatsha, yilokhu i-restructuring isiya phambili isiya phezulu kuzokwethi nxa kuqeda ema-provinces kubuye njalo i-restructuring ku-restructure njalo kubunjwa lama-central committee members i-congress ithi nxa isifika sokule-structure esitsha somhlangano sesilanda i-congress kusiya khethwa njalo ubukhokheli obutsha ku-congress.
Sizwa kuthiwa ukhetho lokukhetha inkokheli yezigaba yama-provinces lwedluliselwa phambili ngoba kuqhamuke udlakela kwezinye izigaba. Kuliqiniso yini lokho, njalo ungasitshela ukuthi etsholotsho khona kumi njani?
Dandi, okukhona yilokhu njengephathi njengoba ngitshilo ukuthi osokulandela okuzalandela kathesi kukhethwa kwama-provinces, okuyikho okukhona ehlelweni lwephathi yethu iZANU-PF. Okuthi kwaqhamuka imisindo kwezinye izigaba, hhatshi ayisikho lokho okubangele ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili. Ukhetho lwadluliselwa phambili ngenxa yokuthi inyanga yena leyi akade kumele khona kube lo khetho, abantu bebengacina sebedizi ngokulungiselela ukhetho ngokukhankasa ngokwenza zonke izinto ezinjalo. Kube kanti inyanga yena leyi lapho kule conference khona eqakathekileyo kakhulu, i-conference yokuphela komnyaka ezakwenziwa ekuphela kwenye kwena lenyanga, yiko kudlulisele phambili ukhetho lwama-provinces luzaqhutshwa ngemva kwe-conference ezaba khona ekupheni kwenyanga. So ngakho-ke i-Politburo izahlala phansi ikhangele ukuthi ukhetho lolu lungenziwa nini, luhlelo oluzayo lolu njalo luzafika, kungakhathalekile ukuthi abantu bakhuluma besithi kule misindo lani lani. Imisindo kayiswelakali gande indawo zonke, lakuma-parties ama-opposing parties kule misindo abantu bayalwa, yikubona ama-MDC ayisplita lani lani. Imisindo yonke laleyari ekhona indawo zonke selakala imisindo, kodwa kungaba lo msindo laphana abantu bethi umsindo usudlulisele phambili uhlelo, hhayi ayisikho lokho.